Lento vele bekufanele ukuthi ngabe kudala yenziwa, bekufanele ukuthi ngabe ulomnumzana kudala wafakwa ngaphansi kwezitheziso zenotho ngokuba ungamathe lolimi lalaba babusa kabi, lalaba abahlukumeza amalungelo abantu, abatsha abantu, abatshontsha abantu ebusuku, abangafuni ukuphikiswa, abangavumela amalungelo abantu ukuthi akhule agcinwe. Umuntu onjalo kungenwa ephoketini lakhe asejwe. Yikho lokho okwenziwe eMelika, ukuthi bahlasele lona iphoketi lakhe, imali yakhe, yiyo abafuna ukuyilimaza ukuze angahambisani lalabo abayizigebengu ababulalela izwe, abale corruption, ngokuba vele uyathinteka laye entweni eziningi ezingacacanga kahle enkohlakalweni eningi yecorruption. Uyathinteka, uyabevela lapha lalaphana, kutsho khona bemele ukuthi babutholile ubufakazi balokho, yingakho bemfaka kuzo lezi zitheziso zenotho.
Singathi iMelika yethese uTagwirei izitheziso lezi ikhangela ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo yini kulezi nsuku, ukuthunjwa abantu betshaywa esikubonayo, kumbe ivele laye katshana ibivele imlandela uTagwirei.
Izijeziso zenotho asonto evuka ifakiwe nje ngosuku olulodwa, kutsho khona ukuthi iMelika kade isemkhondweni wakhe, kade bemlandela basukela ekhathana lokho bezingela, bemthola uyathinteka enkohlakalweni, bemthola uyathinteka kubusweni kabi kwelizwe, bamthola uyathinteka ekuhlukunyezweni kwamalungelo abantu. Baze bathatha isinqumo sokuthi hayi, siyiso lesi sikhathi sokutshaya, siyiso lesi sikhathi sokutshaya imali yakhe, iphoketi lakhe, isikhwama sakhe, ukuze ayekele ukona lokho akwenzayo, aphume hlakalweni, aphume ekuhlukunyezweni kwamalungelo abantu, aphume kusapoteni abantu abadiliza ilizwe, ngokuba nxa ngabe lokho eqhubeka elisapota lelo iqembu elonayo, kutsho khona ukuthi ilizwe lisoze livuke. Uyazuza yena phela entweni zisonakala kanje, iMelika iyakwazi khona lokho. Yingakho isithi hayi, siza kujezisa ukuze uyekele ukuncedisa laba abonayo ilizwe livuke. Yisikhathi kufanele kwenziwe khona lokho vele.